sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lelithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo womhlaka 27 Zibandlela 2024 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, owayesikhulumeli sebandla eliphikisayo le-CCC lapho libunjwa, uNkosazana Fadzai Mahere ulobe incwadi yokuchiya lelo bandla kanye lesikhundleni sakhe sokuba lilunga lidalile ephalamende. Izakamizi ezizansi emandebeleni sezikhuthazwe ukuphatheka kwinhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze zilwisane lendlala edalwa yikuguquka komumo womkhathi. Kuhlelo wabaculi bethu liviki sihamba lomculi womdumo owe-hip hop ozibiza ngokuthi ngu-Lover Boy. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Wayeyisikhulumeli sebandla eliphikisayo le-CCC lapho libunjwa uNkosazana Fadzai Mahere ulobe incwadi esazisa ukubana usetshiya lelo bandla kanye lesikhundleni sokuba lilunga lidalile ephalamende. UMahere uthethe leli nyathelo elandela okwenziwe ngobe ngumkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa okhalalele libandla alibumbayo ngomnyaka ka-2022. Esithi selingenwe impehlane ye-ZANU-PF. Wathi elibumba besuka kwe-MTC Alliance wahle wazisa ukubana izikhundla ezazikhona kaziseyi kusebenza ebandleni elitsha ele-CCC. Waba lezikhundla ezintathu kuphela esakhe esokukhokhela esesikhulumeli sebandla esanikwa uMahere lesomsekeli wakhe uMnumzana uStalos Siziba. Wathi uMahere sefuna ukuncintisa ukuba lilunga ledalela ephalamende emela iMount Pleasant constituency eHarare, kulapho ke wehla esikhundleni sokuba yisikhulumeli se-CCC sagcina sinikezwa uMnumzana Promise Mkhonazi. UMahere uthi i-CCC ayingenayo ngomnyaka ka-2022 ayisiyo le aseyichiya manje. Esithi ngoba le ekhona siyachukwa yavadlazwa nguhulumende esebenzisa abantu abanjengosengezo Jabangu abavuka bezithi ngonobhala jikelele bebandla esikhundla esasingekho ebandleni. Ngakho-ke uMahere uthi akasoze amelele ukuxotshiswa edalela ephalamende ekubone kufanele ukuthi kungcono ukuthi ahle aziphumele. Uthi kodwa uzaqhubeka eqhuquzela umbuso wendando kaZulu ngazo zonke indlela.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa kubembula. Lamlela ndwandwe, lamlela.
Izakamizi zezansi emandebeleni sezikhuthazwe ukuphatheka kunhlelo zokulima ngokuthelezela i-irrigation ukuze zilwisane lendlala edalwa ukuguquka komumo womkhathi. Isabelo sezansi emandebeleni siveleka sitholi izulu eliningi okudala ukubana izakhamizi zihlale zikhala ngendlala. Kunje kulabantu abangaba izigidi phose ezintathu 2.7 million abadinga ukuphathiswa ngoncedo lokudla lonyaka elizweni lonke jikelele. Obelt Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Le mkuthazo iphume emkhosini wokuphiwa kwabalimi balesi sabelo izicoco lemvuzo yokulima kuhle esekwasa irrigation scheme u-R24 eKwanda South. Iningi lezakhamizi esabelweni sezansi emandebeleni liqale ukulima ngeviki edlulileyo ngenxa yokuphuza kwezulu kusewula. Ngalokho uzulu kulesi sabelo sekuthazwe ukuthi aqine ngenhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze athole izivuno esingcono. Ekhuluma emkhosini wayizolo oyenzelwe sebasa eGwanda South, uNkosikazi Madeline Magwenzi ongumqondisi wezokulima eNkabazwe obemele unobhalo omkhulu lolugatsha mnumzana obejiri uthi izakhamizi akusamelanga zithembele emanzini aletha ikuna kwezulu.
Umhlaba uyaguquka kunengokutshintshileyo yi-climate change esikhuluma ngayo. Izulu izolo singabuza izinduna ziyalitshela ukuthi belisina ngo-October belisina ngo-November nxa liphuzile kodwa okwamanje lina ngo-January lilokupheleni kuka-December yikho sokukhona. Sesikhuluma ngani ukuthi abantu sithi food security everywhere and every day kwenzakala sisenza indaba ethi irrigation sifuna ukuthelela ngoba sesibonile ukuthi ekutheleleni yikho kule mpumela khona.
Uqhubeke ethi izakhamizi kumele ziqakathekise umsebenzi wokulima bawuphathe njengebhizimusi.
Farming as a business yikho esikufunayo kuphela ukuthi kusasa njengoba nilime kanje imali yenu esikhwameni.
Umnumzana Ndodana Dlamini oyiziphathamandla zikahulumende uthi uZulu sekumele alime ngokuthelezela ukuze nqabele indlala.
Lonyaka siyezwa izazi zomkhathi bethi sihlaselwe yilokho okubizwa kuthiwa yi-El Nino kanye izulu alikho iningi njengeminyakeni. So irrigation yiyo ezasincedisa kakhulu ukuthi sibone ukuthi ukudla kuyatholakala.
Umnumzana Johnson Mleya olilunga lohlelo lokwalo irrigation scheme eBedford West uthi sebesizakale kakhulu ngenhlelo zokulima ngokuthelezela ngoba indawo yakibo ingatholi izulu eliningi.
Kuyasincedisa kakhulu kasisamelela izulu elile njengalokhu kodwa sesilima singami ikakhulu ngalesi sikhathi kungela zulu ikakhulu ngalesi sikhathi nxa imisebenzi iswelakala ngoba sesivele sesiyamekho ngoku.
Unkosikazi Miriam Clow olilunga lesebasa irrigation scheme engobe kulomncintiswano wezokulima esabelweni sezansi emaNdebeleni uthi bakhangelele isivuno esihle esivandeni sabo.
Lapha silime ngendaba ye-El Nino sisitakile le 7 hectares yomumbu osiwomile then le indima yona it's 7.4 hectares kwamanje silime i 14.4 ne 9.7 of which is 24.1 sikhangelele nje ukuthi singavuna 6 to 7 tons per acre. Yikho khona lokhu sibili siyazama ukuthi sithengise ezibathina lapha silimain challenge asikapenetrate kahle imarket.
Izanuse zomumo omkhadi zithi isabelo sezansi emaNdebeleni sizathola izulu elilingeneyo okulapho kudala njalo enindlala. Ikwalo irrigation scheme eBedbridge ibe ngeyesibili kulo mncintiswano wathi izulu be irrigation scheme insiza yona yathatha isicoco sesithathu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisesibasa eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela napa wafo embula
Gukama.
Okwamanje ke othi sizwe ukuthi usithandekile Mhlanga weStudio 7 usiphatheleni esigabeni lapho esikhangela ukuphathelane lentuthuko yabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula umkhuhlane wesihudo owe-cholera osumemetheka kwezinye izigaba zelizwe. Sixoxa lo Councillor Ntombizodwa Khumalo ka-Ward 23 koBulawayo ukuze sizwe ukuthi ikhansili ilemizamo bani yokwenqabela lo mkhuhlane kuleli dolobho.
Kuliqiniso ukubana i-cholera iyamemetheka endaweni ezithize kodwa engiza kutsho ukuthi lapha koBulawayo besikusazanyiwe ngamandla wonke langazo zonke izindlela ukuthi kwenqabele ukubana i-cholera imemetheke koBulawayo. Kulama-awarenesses okuqakathekiswa kakhulu ebantwini izindaba zokuhlanzeka ezokubana abantu bahlanzeke bananzelele kakhulu ukuthi bayageza izandla ngendlela efaneleyo. Lokhu kuyakhuthazwa ngisho abantu nxa besiya ezibhedlela emaklinika kulezimpompi abantu abageza ngazo izandla bevele bengakangeni laphakathi lapha belatshwa khona. Njalo kuyenqatshelwa lokuxhawulana kakhulu kwabantu phakathi komphakathi bafisa ukubana i-cholera iyathelelwana ngengcekeza engabi banjiwe ngezandla. Kwesinye isikhathi kulokudla okuphekwayo lokungaphekwayo masalad simo esiphakathi kwaso abantu bangaze bakuthakazelela ukuthi badle ukudla okunjalo embuthaneni. Kube kanti nje sikhuthaza kakhulu ukuthi kungabi le mbuthano emkhulu nxa kusivumela loku ukupheka endaweni ezinjengezimfeni singaze kwaba yinto esiyikhuthalelayo kakhulu ngoba kungezinye zezindlela ezingenza ukubana ikholera isabalale koBulawayo. Siyananzelela ke njalo ukuthi baningi abantu abathengisayo izithelo. Siyakhuthaza ukuthi uyabethenga isithelo. Kubalulekile ukuthi kasithathe leso sithelo ayisigezisela ngekhaya ngamanzi awathembayo ukubana ahlanzekile. Okunye njalo siyakhuthaza ukuthi amanzi abiliswe singakaze siwanathe. Siyanika izifundo emaklinika kulama health talk anikwayo. Konke lokhu kuyancedisa kuyahlomisa uBulawayo ukubana aqhubeke elidolobho elihlanzekileyo, idolobho eliza kuvikela ikholera. Izibi ziyabuthi kanye ngeviki koBulawayo. Sikhuthaza ukuthi kakuvikele ukuthi kube lezibi eziphongulahlwa mahlayana egcekeni. Siyakhuthaza njalo lakubona abanye abafikayo bezothengisa, abanye ngabafika ebusuku bavuke bethengisa, ukuthi sixwaye indaba yokuthi loba ngaphi umuntu ukhululekile ukuthi alahle ingcekeza yakhe.
Ukusilela kwamanzi kunye lomkhuhlane lo owekholera kungabe kuphatha njani abesifazane labasakhulayo njalo kule ndlela abangasizakala ngazo? Na
kuletha kuhlupho kibomama lamantombazana ngoba yibo abayebefanele bewadinga amanzi. Lapho kuyabe kuhamba kusiyakhiwa khona amanzi njalo kufanele bebone ukuthi izindlu ziyahlanzeka, izambuzi ziyahlanzeka. Lanxa kuyabe kusezimfane khathi esiningi kuyabe kukhangelela ukuthi yibo abafanele babone ukuthi amanzi ukuthi abantu bageze benze lokhu lalokhu akhona. Indlela ezenziwayo ezokuthi kuncediswe ngamabhawuza kulezo ndawo amanzi angasafinyeleli khona ngezimpompi ubana ziwafikise amanzi. Njalo kuncediswe futhi ngamabhawuza ezindaweni lapho kuyabe kulezimfa khona ukuthi abantu benelise ukuthi bathole amanzi ikakhulu ngelanga lomngcwabo. Kulezinye njalo izindawo esezifakiwe amatanki ukuthi kuthululele khona amanzi. Ngolimi lwenzini sithi ngama-water kiosks, izindawo nje zokugcinela amanzi esigabeni lezi eziyabe zivele zingesela amanzi afikayo. So njengedolobho lakoBulawayo besikhanyelela ukuthi lezi ndawo zandi ezilalezi zigaba ezingaba leziphala zamanzi. Kodwa-ke njengoBulawayo sebe sidinga isandla esingasinceda ukuthi sibe sengezelele ezigabeni ezithize ezingafinyelelwa ngamanzi. Lawo matanka azagcina amanzi yabe yisiphala samanzi azatholakala. Kube ngabe kutholakala ngithemba bekungaba ngezindawo ngezindawo sibe la ukwenza ukuthi nxa amanzi engekho laba sebethi baphelelwa ngamanzi ngenxa yokusilela kwezinto zokugcina amanzi bayesila kuzona lezi zindawo ukuthi zithathe amanzi. Sidinga njalo futhi isandla esingasincedisa ukubana sibe lezi bhorane futhi ezithize phezu kwalezi silazo ngoba yizi izindlela ezingasincedisa nxa sikhangele umumo wamanzi esilawo emadamu okwakathesi. Kwabanye inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi basincedise ukubana sikungezelele khonokho koBulawayo ukuze senqabele umkhuhlane wekholera. Sithule njalo umthwalo yabunzima kakhulu ebantwini besifazana ekudingeni amanzi.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Ntombizodwa Khumalo ka Ward 23 koBulawayo ebesixoxa layo kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington D.C. Ephuma enkundleni uSithandekile udedela kuChris Gande yenake usethulela uhlelo phansi kwesihloko esithi liphuma lendaba litshone lendaba.
Ngalitshona njani izolukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Phethiwe Bebe, ilunga lebandla le-MRP. Sihlaziya udaba lokubana uhulumende weleBhilitane uthi eleZimbabwe kumele lihlawule imali phezu kwamapulazi amabili ahluthunelwa abamhlophe.
Lingani babadande, hayi siyaluza udaba lwe-London High Court babadande, but okusalayo ngoba nathi sasingakazalwa ngalezi nsuku zabo. Uzonanzelela ukuthi lanamhlanje ungahamba kubophilani, kubobhenside, kubotrinens, uzothola ukuthi umlungu nje onguye lo mfazi wakhe mhlawumbe lo mntana oyedwa babelenkalakatha yendawo. Then nxa ususiya ngale kubomakhokhoba uthola ukuthi maybe
a family of six ama Zimbabwe, the blacks, babe thokheka ukuthi behlale endaweni encane nje. So mboni ngani konke khona lokho lakho vele kwakungekho fair.
Kungani usitsho njalo?
Akuzange nje kube lesivumelwano sokuthi bona bezokhuluma izabantu. Njalo angazi ukuthi kumbe bona bahlawula na ukusikholonize. At the same time uzinanzelela ukuthi yebo mina ngedwa ambasoli uhulumeni weZimbabwe ukuthi wathatha amafamu, but engusolayo yindlela okwenziwa ngayo. Basebenzisa ordinary people, and right now ordinary people abafeneti kubenefita those few abalamandla. So khonokho lakho abasakwenzanga ngendlela eyayi-right, ngoba kuyiwa empini abantu besukuma babesola i-system, njalo kwakulwelwa umhlaba of which ukuthi kwahamba njani vele after independence ukuthi yona i-Britain nalabo abaphiwa umbuso begcine sebevumelene ukuthi labana abantu bazoqhubeka beku-system. Ukuthi beza zivumelwano bani bobabili asazi, but ngendlela engubona ngayo mina mboni ngani i-Britain ayikho msulwa endabeni leyi. Ingekho msulwa injalo uzananzelela ukuthi thina kithi ngale komthwakazi kakhulu, bamosha semu, bamosha sibili okukhulu kakhulu.
Kungani usithi bamosha kakhulu?
Ngoba uzonanzelela ukuthi umnotho wonke owakomthokazi igolide lanilani yizinto ababezithaphuzela nje bona abelungu. And kunjalo nje ngayona mhlawumbe i-Britain yenza njengabo-France. Ungathi yananzelela ama-colonies e-France, amazwe la akholonizwa i-France bathola i-citizenship lula ngale kabadingi ma-visa, baphiwa ama-first priority. Thina nje ungananzelela akukho nje singathi siyakubenefita ngokukholonizwa yilayo Britain. We are not benefiting anything from ukukholonizwa i-Britain, sesikhuluma iqiniso, siphathwa nje like anybody else. Nokuncane nje sasikubenefita i-Cambridge yabo sebayikhipha futhi. Mina ngiqala isikolo ngo-1990 ngiqala u-grade 1 uzothola ukuthi obuthi bama babese-secondary ngaleso sikhathi they will tell you ukuthi i-Cambridge yayi-free kuma-government schools, but manje we are paying a lot of money ukuthi abantu bethu befundele o-Cambridge. So kahle kahle akukho thina esikuzuzayo ngokukholonizwa i-Britain. And ungathi uyananzelela yona nje i-Britain vele akucaci ukuthi how did they accumulate their wealth, obviously through colonizing other nations. So mina mbona ngani i-judgment kahle kahle ayikho fevele ukuthi bethi iZimbabwe ibahlawule imali enge-over 100 million US dollars. Nxa bebheke umkhonomi weZimbabwe, they also contributed to the state of our economy right now. Ngapha thina komthwakazi, they are a reason why sinje. Yiba bathiya besibambanise nalawo mashona kungela sivumelwano futhi. So mina mbona ingani Britain konke khonoku, whoever passed that judgment.
Manje uthi uhulumende weBritain ayenzeni?
Kumele kukhonside ukuthi ubuhlungu esabulethelwa yi-Britain ngapha eZimbabwe lakomthwakazi bunganani. Umonakalo owenziwa yi-Britain ngapha eZimbabwe lakomthwakazi unganani. Hence mina I feel ukuthi leyo judgment ayikho fair. And iZimbabwe nje uhulumeni weZimbabwe yena angakwenza ukuthi abone ukuthi uyadistributha lowo mhlaba awuthathela abelungu, awudistribute to the blacks, ngoba vele kwakuyiyo injongo kuyiwa empini, kwakulwela lowo mhlaba and abantu kabawuthole nje umhlaba i-purpose yangkhona icace ukuthi bakwenzela khonokho.
Lo ke bekungunkosazana Thethiwe Bhebhe ebesixoxa la uhlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba. Igama lami ngu-Chris Nande, asibaleni njalo ngeviki ezizayo sikhathi sinye lilale.
Noma nje uhulumende weleBotswana esanda kukhweza iholo labasebenza ezindlini emapulazini kanye leminye imisebenzi yezandla i-minimum wage, abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe bathi bona baqhubeka bethola iholo eliphansi kakhulu. Bathi abaqhatshi babahlawula imali ephansi ngoba iningi lisebenza lingelamaphepha okuhlala kweleBotswana. Yintathele zindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba eseHaveron kweleBotswana.
Umphathi ntambo obona ngendaba zesisebenzi kweleBotswana unkosazana Anna Mukhethi ukhiphe umbiko kuyona le iviki ekhumbuza abaqhatshi ukuthi bahlawule isisebenzi belandela umthetho ofakwe kunguhulumente owe-minimum wage. umkhethi usanda kutshela idale lephalamende ukuthi bonke abakumsebenzi ezandla efana lokwakha ukunusela lokunye bakhwezelwe ngokungaphezu kwamachumi amabili ekhulwini i-23.5% kumali abayithola ngehola kukanti abasebenza ezindlini kanye lemapulazini bona kumele behlawulwe iholo lenyanga.
The increase of statutory minimum wage rate for the agricultural and domestic sector by 38.
Sikhweze iholo kuyo yonke imisebenzi yezandla nge-23.5% ngaphandle kwemisebenzi yezindlini lemapulazini yona ekhwele nge-38.4% okutsho ukuthi laba sebehola i-1500 pula ngenyanga.
Noma nje uhulumende sithi usekhwezile iholo abezimbabwe abafana lonkosazana Bonang Mdlongo bathi abaqhatshi abalandeli lo mthetho ngoba besazi ukuthi iningi labantu bekhaya alinamaphepha okuhlala kumbe okusebenza kwele Botswana.
Abantu bekhaya abaholiswa ngokuqondileyo njengokutsho kukahulumende ngendaba yokuthi abanye bathatha i-advantage ngoba abantu bekhaya ngobuningi bengelamaphepha. Nxa ungelamaphepha kumbe ungelamalungelo okuba kuleli lizwe kuba nzima ukuthi uzimele kumbe uzikhulumele. Amandla akhona uyabe ungelawo.
Kule nani eliphezulu labezimbabwe elisebenza ezindlini emapulazini kanye leminye imisebenzi yezandla efana lokwakha, omunye owezimbabwe uhlala eGaborone uMnumzana Ntokozo Thebe uthi isimo esikhona asihlukuluzi abanamaphepha kuphela.
Udaba lolu siyaluzwa, udaba lolu vele luhamba lusehlela lapho kwehlela khona amanzi ngesizathu sokuthi isimo esiqhuba ngaso from kwelethu ilizwe yiso esenza ukuthi sinyathezelwe. Abantu laba they've already taken advantage kungayisikho ukubana ngokuthi asila maphepha, but especially kubosisa basezindlini abancedisa ezindlini even lasemirageni lapha kuma farming systems sectors la abantu bakuleli lizwe sebethethe i-advantage of the situation esilayo ekhaya.
Uthebe uqhubeke esithi udaba lweminimum wage lunika abaqhashi igunya lokubaholisa yona leyo mali bekhomba ukuthi bavikelwe ngumthetho.
Omunye umuntu uyakwanisa ukuthi khonapha ngoba i-government ikhuphe i-minimum wage umzwedi anisho abona ukuthi i-government ithi umuntu kumele ukuthi ahole 1400 mina senguholisa 1.6 kodwa abe sekhohlwa ukuthi umuntu lwana usele minyaka ethize esebenza layo. Instead of calculating i-percentage ekhweziweyo akhwezele umuntu yamthole selokhu ekhombela ukuthi mina vele sengi-above that minimum wage ekahulumende, of which sebethatha futhi le advantage yokuthi abantu abavela ekhaya they are flowing in big numbers bezodinga okungabaphilisa.
UMnumzana Mkhululi Moyo wenza umsebenzi wokucecisa ezivandeni utsho umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Uhulumende sezwa sibili lapho eBotswana ukuthiwa wakhweza imbadalo esingathi iholo labantu abasebenza ezindlini construction, agriculture lakunjalo njalo i-minimum wage kuzindaba ezinhle kakhulu kodwa kuphinde kungantwa kuba ngumnyama ikakhulu kithi abaningi lethu sisebenza kuphela silamaphepha aqondileyo. So ngaleyo ndlela ama-chances okuthi abantu bathole iholo eliqondileyo yithi amalutshwane kakhulu. So kuzeya kuya ngomqhatshi ukuthi yini le nhliziyo enjani.
Ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi njalo lokuthi kule ningi elidinga imisebenzi yezandla livele eZimbabwe, akula abangakwenza ngaphandle kokwamukela lona iholo elikhona.
Asazi ukuthi kungathiwani ikakhulu yena le ndaba yamaphepha into indaba eyihluphayo ngoba vele sigcole lapha iningi lethu vela sila amaphepha sisihlalele sisebenza nje kuphela. So indaba engantwa iyahlupha inathi simanzi singazi njalo ukuthi mhlawumbe kule cebo elinye lingenziwa kulokhu asazi.
Ukuqonga kwenani labo kuza emkambo yokudinga imisebenzi kule Botswana kucasula izalwane zakulelo lizwe ezithi bababangisa amathuba emisebenzi njalo bayenza ukuba nzima ukuthi abaqhashi bebhatale iholo eliqondileyo ngoba besazi ukuthi abafana labezimbabwe bakhona ukwamukela noma yiliphi iholo. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ngumbiko okhangela ngezamalungelo oluntu ithi yabo kuza ekakhulu abangela amaphepha bayahlukuluzwa beholiswa imali ephansi. Kugwalo olwakhitshwa ngaphansi kwehloko esithi prohibited persons kukhangelwe kakhulu ukuphila kwabezimbabwe leSouth Africa kulokukhathazeka ngendlela abokuza abaphathwa ngayo kugoqela lenzondano eye-xenophobia. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSouth kwele Botswana.
America, VOA.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi womdumo owe hip hop ozibiza ngegama lokuthi ngulava guy. Linsizwa idabuka esilobela kodwa isebenzela ikwele Botswana. Nansi ke ixoxa lontungameli Nkomo Studio 7.
Bella mouse could be. But we will be in a better art in my seven when I so could be. It's a big
overcome. Those are long good in Mokosana, it's a war Slovene, and Lamaritan is a good in a color of recording of 2022. And we're going to accumulate in it. Not a recording list is without you, Lamping as a video, the name of Lado, no 2023. So njengoba ukukhumbulekile ngaqala ngiphakathini ngayiletha nje ngayo ukuthi nayo ijoyine ezinye zaba ngu-4 nibe ngoma ezingu-4 njengamanje.
Mtarama, kukapansi ngale dolo Impila na musha njega safani na sindula Kusebenze masibo sobo tenga lono kolo
Aba ngatando kutenga umculo wako Kumbe ukuxhumana lawe va kuthola njani.
Okwamba nje ngiseBotswana. Inombolo zami ngu +26772633149.
Ubatshiyela wapha mazwi abalandeli.
Siyabonga kakhulu ngokuba khona kwabo empilweni zethu, ngoba uma kungela abalandeli ngeze ube umculi. Uma kungela abalandeli uzoculela abantu. So baqakathekile kakhulu abalandeli ukuthi behlale benjalo ngothando lwabo, ngoba ngothando lwabo kukwenza ukuthi sikhuphuke emculweni. Ngiyabonga kakhulu. Ningalibali ukuthi ngumulava ka
Inyulethemba liwukhozisile umculo kaLava Guy, umculo wezothando. Isikhathi sethu asisavumi ukuba siqhubekele phambili silokhu sisonke kulolu hlelo, kodwa ke sizakwenza yikuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela izakhamizi zezansi emaNdebeleni sezifutha zokuphatheka kunhlelo zokulima ngokuthelezela i-irrigation. Selugqibaye lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.